Ebantwini abaningi akade bebukele ngolesithathu inkantolo ithonisa ngilethemba basele bengela ukuthandabuza isinqumo esizaphuma namhlanje sona lesi siphumileyo yiso besilindelekile inkantolo itheka kulabufakazi obuqondene lalokho obekuqanjwa obekukhulunywa iMDC Alliance ayichongo ukuthi akuzange kwenzeka lezo zinto kumele kucace khona lokho ebantwini ubufakazi kuyabe kufunakala ubufakazi bento ethile umuntu ofanele ethule ubufakazi ngulo osolayo lokho kwenzakeleyo izekhi ngazithi yona ubani uthola okungu 400 wena umele uveze ubufakazi bokuthi okungu 400 okutholakele isikho inyoka isebhokisini ikhothi yikho ekusiloyo umthetho wandaba uthi inyoka isebhokisini ngesintu sithi kakulinganiswa inyoka ngengcoza yona ikhona awulinganisi inyoka ngengcoza yona ikhona kumele uve uvule ibhokisi ulinganise ke uphikise lokho okukhulunywe izekhi ngebhokisi yebo kahamba be-MDC bathe bona hayi ibhokisi vele selingcolile kodwa inkantolo kayivumelananga lalokho into esifundiwe ke kusiya phambili ukuthi ubufakazi buyadingakala ngokunjalo ama-political parties afanele afake ama-polling agency kuyo yonke indawo agcine ubufakazi asebenze ngendlela umthetho oqanjwe ngayo yikhothi namhlanje asilandlela yokukuphikisa lokho inkantolo le yokugcina phecelezi kuthiwa its decision is final akuphikiswa kaku-aphilwa angeke kwenze lutho ngakho yiso sona lesi sinqumo esesithethwe namhlanje dingakala ubufakazi kuphela
umnangagwa uthi izandla zakhe zivulekile kuchamisa nxa efuna ukusebenza laye ungathini ngalawo mazwi
ngokubona kwami wenza kahle ukuthi acele umnumzane uchamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngiyizanu ime ngaziyo angeke ulivuse ilizwe wedwa sithi mina ngiMDC ime ngaziyo ilizwe leli lidinga ukuthi abantu babuye ndawonye babambisane umthwalo phambi kwethu njengoba i-election siyedlule sekudingeka ukuthi ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo nxa bengahlanganisa basebenze ndawonye bakhuze umhawu bakhuze impi bakhuze inzondano basebenze ndawonye kuyabe kuyinto enhle kakhulu umnankagwa nxa engacabanga ukuthi yena angazenzela into yedwa akabuzange elangeni uza kwehluleka kuyadingeka ukuthi athi sondeze umnumzane uThamisa labo bonke laba bantu ekuthini abambisane labo asebenze siyaphambili